omama tutu nizakuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelele ngathi silahlekelwe kakhulu kakhulu emhlanganweni wethu wezanu PF la uhulumende. Kodwa intando ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma kade sifinde ngisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senesi esikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ikhophakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho ekutheni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini ubebelisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhonaku engikutshoyo ukuthi kwisekelo sombuso uMathuthu lapho ababekhona balwisela kakhulu ukuthi umama babekhona kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganiswe labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama uMathuthu ngesikhathi ekugavena weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwabo umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe National Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu Sibili, ngingathi abantu bebebuyile kube kuyinto Sibili uhlonitshiwe Sibili, mama uhlonitshiwe Sibili kakhulu. Babuyile abantu ngobuningi babo, umsebenzi waba muhle. Lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano unjalo wajabulisa labemuli. Leqiniso konke umuntu ukhanyisile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu, bekhonza umama wengumsabatha. Kodwa lanxa ngapha emsebenzini omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu, ukuze labakwenzayo konke bezithibe lapho abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yibaba abayikho khonoko abayikho khona. Ngokunjalo-ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni likamama elokulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungiseli nabo okunye okuningi abama bakulungiselayo omama Mathuthu. Abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Mathuthu abayithiya beyiyenzile, bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizwe lelakithi leleli.